into yokuthi sokule framework mbona ngazathi into nje efa ngokukhulunywa kayicace akula time frame ukuthi kubuya nini uthi anytime then uthi kona bazahlaba abantu bonke kodwa baqala ngama underlining but ungathi uyananzelela akuchiwo ukuthi per province distribution mechanism yangkhona iyabi njani uyakhuluma nje njengoba ehlale ekhuluma okuluhlupho ukuthi ngabe kathesi uthi ekhuluma wacacisa inkulumo yakhe ukuthi hayi our health professionals sesiba developile sebekwazi ukuthi konkona badila layo njani ngoba indoda singalayo that's one. Secondly i-distribution yangkhona handling ukuthi yafikela ngapi lento ezifanayo i-distribution criteria konke kakukho ngumuntu nje ophonga ukuthi kuzabuya i-mail okozeni umuthi sethe framework kodwa konke akukho akula detail ecacayo ukuthi kuyayenziwa njani ukuthi ngabe kathesi kukhulunywe kwacacisa ukuthi hayi kuzahamba kanje bese kusukuzisisa sibe kwazi ukuthi hayi njengoba kutwa kuyaqala the elderly ma frontline workers labalama underlying conditions kubhaliswa ngapi into ezifana lazo nezo kucacise ngoba ka thesis ezithiza akulanto ecacayo
sesikhangela udaba lolu lwePollard umongameli Mnangagwa uyalubuka lolu hlelo ubona ingani lumqoka yini ukulungisa okuhluphayo elizweni
ngalokho akuthoyo ukuthi iPollard mbona ngazathi kuliqiniso ukuthi iPollard into enhle kuye ngoba into yakhe iyenza intando yakhe so uyayivuka ngoba iyamsebenzela kodwa thina njengabahlali bakuleli lizwe iPollard layo kasikayiboni ukuthi inceda ngani iloko sihlala sizwa nje kuthiwa inhle kodwa thina ubuhle babo asibuboni so mbona ngazathi ungabona into ibukwa ngumuntu ohlukumeza abantu esithi kulento enhle okuthi into yangkhona iyabisebenzela yena hatshi abantu.